Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kuMpalakazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day, iningi labaphila legciwane leHIV eZimbabwe lithwele nzima ngenxa yendlala. Abasebenza lozulu wemaphandleni bathi imali yokwakha amadamu lemigwaqo ehlelwe nguhulumende incane kakhulu. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Bekunanzwa usuku lweWorld AIDS Day namuhla emhlabeni jikelele, iningi labaphila legciwane lengculaza eZimbabwe libikwa lithwele nzima ngenxa yendlala ebangelwe yikungani kuhle kwezulu njalo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million. Abantu abaphila legciwane kuleli bedlula kancane isigidi 1.3 million. Futhi abanengi babo banatha amaphilisi ama-ARVs. Ingcwethi kwezempila kahle zithi umuntu onatha amaphilisi la kumele athole ukudla okufaneleyo. Sixoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Dumisani Nkomo.
Si-celebrate isenze njalo. Siyakwazi ukuthi indaba ye-AIDS leyi isenze ama-organization amaningi aba-rich, ama-individuals aba-rich. But people living with HIV and AIDS baba-poor. As we celebrate, into kumele siyifake mind ukuthi people living with HIV are still struggling. Kwezinye indawo, they are struggling to get medication, they are struggling to get food. Okubancedisa ukuthi baphile. And at the same time, indaba yesigidima ilonke iphila. Kulabantu abacabanga ukuthi lo kwakumele athole i-HIV ngebehavior yakhe. Kukanti-ke kumele sifike kustage where we invest or we accept each other when it comes to entering zomkhuhlane lo. So ngezindlela, let's celebrate. At the same time, khumbule yikuthi abantu kabasuki laba abadlayo lonke besidla besiya phambili creating amanye ama-programs angancediyo. At the same time, futhi siyabonga i-progress khona lokhu okulama-injections owesamani angasikhatshwa ahlala ama-days engazange ayithatha amahlebu kuzofunedisa kubo kulabo abasifolkhaya.
Imithi lamaphilisi eZimbabwe ungathi kuyatholakala ngendlela yini?
I-government is trying well, bazama belama-NGO. They are some genuine NGO and they are some focus NGOs who take the opportunity, but we still need more support, hoping ukuthi the countries that are providing help in Zimbabwe, I wish you think about Kubega, besenze njalo ngoba. We don't want to come in a situation where it was saying lama tablets, belamantu bayakhe bachiyani lapho. So what we are saying ukuthi kakube lendlela eziningi ezenza ukuthi indaba ye-treatment ibe khona. But yes, atholakala kwezindawo. Like I've always said, emaphandleni sile problem yokuthi many people are defaulting ngenxa yendlala, ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi lapho kutholakala khona ama-tablets kukhatshana. We want a situation where someone can be given ama-drugs as managed for 6 months, for 10 months. Of course, in other places, they are trying to do that. Atholakala, yes, but ngeke sisuthiseke ngakho, futhi ukuthi kube more, kungabi le limit in access to treatment.
Umnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV.
The Voice of America.
Abakhankasela inhlelo zentuthuko emaphandleni bathi imali eqondane lokulungisa imigwaqo kanye lokwakha amadamu ehlelwe ngumphathintambo wezemali, umnumzana Mthuli Ncube, incane kakhulu. esethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget ngolwesine. Uncube uphe inhlelo lezi imali engange 22.9 billion zig. Wathi njalo i 77.9 million US dollars izavela kunhlanganiso ezizimeleyo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Imali ayifakileyo buye futhi njalo ayifake ngezigi iyaveza obala ukuthi hayi uhulumende kakhangelelanga ukufeza lokhu akhuluma ngakho ngokuba ngeqiniso akula mali engange 22.9 billion yezigi elizabe livele lingasela amandla kusiyaphela uzibandlela womnyaka ozayo liyawo livele seliwile amandla ngendlela emangalisayo ukuthethe ngakho amadamu alungise imigwaqo alethe intuthuko emaphandleni ngemali engako hayi kudlalisa isikhathi njalo kuveza obala ukuthi hayi kasiyonto iqhakathekisayo njengokudlulisa ukuthi njengoba sokwaba lisiko ukuthi iminyaka yonke kumele kwenziwe ibudget yinto nje ayidlulisayo ukuthi kuthiwe kwenziwe kodwa eqinisweni akuniki bantu ithemba lokuthi kulento ezenzakala.
Yiphi imigwaqo mhlawumbe lamadamu ongathi kumele kuqakathekiswe emathebeleleni?
Nxa sikhangela imigwaqo enjenge wakobulawayo siya enkayi uvele awenziwa ngalutho uzadinga inkalakatha zezigidi zemali ukhangele umgwaqo wakubotsholotsho usuka kobulawayo usiya etsholotsho udinga imali enengi ukhangele umgwaqo usuka kobulawayo usiya efolosi uvele usufuna ukulungiswa uqaliswe kutsha endaweni ezinengi uvele awusaha mbeki somele ulungiswe kutsha konke khona lokhu angiboni engakwenza nge 22.9 billion yezik ayifakileyo khayela amadamu ngapha ngemathebeleland amadamu anjengabomtshabezi afuna ukuthi akhutshwe inhlabathi ukuze agcwale kuhle oncema ngapha pipeline lezi izinto eziningi okumele zikhangelwe.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumholi wenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Zimbabwe. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambela kusigaba sabatsha. Igama lami ngutabo kanube. Namhlanje sixoxa nomnumzana Chris Godfrey ophathisa abahlala esidaladeni kobulawayo kanye labanye ephansi kwenhlanganiso ye Helping the Homeless.
Into le siqalisa asiqalanga ngengqondo ukuthi hayi sifuna ukuba registered sibe recognized or something. Saqala nje yazi nxa uyenza into ukuzikhulula nje ukuthi yazi into esegazini lakho uyenzele ukuthi uzikhulule. Nxa ubona ukuthi kona ngingakwazi ukuthi ngincedise umuntu ungayekelelana kumncedisa. So yikho nje ukuthi vele besiziphusha ukuthi nxa udlula sobona ukuthi umuntu ubhizi ukudobha inyama ewele phansi uthi uzu ihlizwe yakho vele ichaya sibili ukuthi eshi ngabe vele bengikhwathi ukuthi ngincedise umuntu lo. So saqala nje sithi no but singamelele ukuthi sibe lama millions even idollar nalelo esilalo singakwazi ukuthi sincedise umunye umuntu encedakale ngalo. So ngokukhula ngoba saqala le 10 plates ngelanga kodwa kathesi sesingafika ku 100. So sasibona ukuthi ngokukhula lokho esesikwenzayo I think ngabe kuyinto enhle ukuthi sibe registered. Njalo kule ndaba ukuthi sesifuna ukuthi sibe sisebenza ngama headmaster wezikolo ngamanye ama organizations kuyabe ku right ukuthi lati sibe registered sibe recognized.
Abantu eliza kubali sebenza labo ngabantu abanjani njalo ukulethuba na elabanye abangafuna ukuthi babambane lani baphathisane lani.
Hayi wonke umuntu thina sisebenza ngawo wonke umuntu omude omfitshane hayi wonke umuntu uyafanana wonke olesifiso sokuncedisa sokuthi efake laye isandla hayi engakhululeka ukuthi ebuye ezosijoyina engakhululeka even noma ukhatshana noma semazweni ufuna ukukontributa hayi siyayamukela isifiso sedike ukuthi sibone nje abantu bencedakala people who are in need that are supposed to get their help So lapho ikusifila atlimiti ukuthi umuntu onjani kumbe umuntu onjani. Khona apa sike sasebenza lamanye ama organization lawo vele like arts as asilandaba lokuthi uvela ngapi as long as ulesifiso esokunceda abanye.
Yiziphi ezinye izinto eziza kuba zisenziwa ilinhlanganiso ekuphathiseni uZulu?
Kule ndaba counseling center, counseling center is becoming agent day by day because as ananza ukuthi kona abantu abaningi sebenza labo that so much vulnerable and you know traumatized, some of them because of the environment that they're exposed to. It's very toxic and it's not healthy. So, silesifiso xa singathola khona indawo esingakwazi ukuba sikondakta ama counseling sessions ngoba njengamanje silomnye umntwana kade ehlala estreetini esazamncedisa wathi yena akasafuna ukuhlala khona estreetini samdingela lapho ukuhlala khona sehlala somewhere. Samnike imali esitati waqalisa ibhizinisi yakhathe esuyasebenzela kodwa inkinga seselelayo ukuthi yena akasafuni ukubhema ugwayi. So siyaba-limited sometimes ukuthi sithole nje isikhathi lethuba le-chance le-space yakhona ukuthi sibe simnikeza ama-episodes simnikeza ama-counseling yakhe ukuthi encedakale ukuthi engatshiya njani ukubhema. Ngoba ukuthi simi-invite lapho esebenzela khona sometimes the environment yangkhona iyababhizi kumbe iyaba too exposed ukuthi liyagcina lingasikwanisa ukuthi libe lama-private conversations nje umuntu la ekwanisa ukuthi ekhulume ekhululekile ekwazi ukuthi akulo omunye umuntu omjajayo ekwanisa ukuncedakala. So it's another thing that is within the pipe esisebenza that we're actually working towards. Then kule ndaba ukuthi sebafundise imisebenzi yezandla ngoba kathesi these guys they cannot get jobs because of their status. Nxa umuntu yena esithi uhlala ebridgini azomuntu uthi emqhatshe sometimes uyadonda ukuthi ah umuntu lo you know abanye bayabasaba abanye banjani njani umunye yathi ah ingcenye uzatshontsha izinto zami ebaleke. It's another issue that is critical abafuna ukuncediswa ngayo indaba naleyo. Nxa singakwazi ukusikelela ama programs ezizabafundisa amaskibibe labo ebelolwazi ukuthi bengazisebenza njani bekwanisa ukuphila, I think kuzobanceda. Then kule ndaba awareness, I think kule ndaba yemkhuhlane etshiyeneyo abantu laba because they have no access ama TV, ama radio, ama social platforms like internet. Some information bayasalela ngoba abala access to all those things. Kule mkhuhlane eminingi, kule zinto eziningi ezenzakalayo phandle lapha. Sometimes baya bengawazi ukuthi kwenzakalani.
Kusigaba sabatsha namhlanje besinomnumzana Chris Godfrey owenhlanganiso ye-Helping the Homeless. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDabo Kancube.
Siye kwezamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Owenze
usenziwe
manje. Salamukela kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhlanje ngilehlahla njalo ukuthi nithole ubaba oyinyanga enkulu uDeputy Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngaleke kobulawayo. Sawamukela uhlelo baba Ngwenya.
Yebo Dube, hayi
nyabo. Akusitele baba Ngwenya, sikhuluma ngodaba lolunyoka namhlanje. Ulunyoka vele kuyini?
Into yabantu bebhinga ukubanala nomfazi wakhe kulimale ukukhumala isisu njengoba kukuvelele okukuvelelayo kusiya ngokuthi ulunyoka lwakho lakhe oluthini lwaba yini. Bona abantu bebhinga yibo abakwaziyo ngabebhinga angithi amathonga lana nalaba beswazini labo amathonga i-southern thongas yizo ezikwaziyo ukwenzela ukuthi ngale angithi abafazi bayathathwa inkosi eswazini kufanele kubonakala ukuthi akhiwa ngayini ukuthi abesebulala inkosi. So olunyoka ngoluvanayo ukuthi umuntu engalali omunye umfazi.
Balubamba njani nxa ukuthi umuntu wangkhona ulalo bayabona ngani?
Hhayi bayakwazi bona ukuthi bakubona ngani kodwa-ke bayelaphela ukuthi ungazela mbamba. Yikho labo bedinga ngithi nxa esenjalo ekhukhumela isisu ngoba engasayethambisanga engasathambisi ukuthi uyayelunyoka khona bayakwazi ukuthi kufanele enze njani. Uyazika wena elapha bona ngendlela yabo.
Ye kuvame kanganani esindebeleni khonokho?
Hayi amandebele akukho lokho. Ngabona umndebele lakho siyame kulombili wabezizwe bona bengibatshoyo babesinde bele naye akukho lokho
ye umuntu nxa sephambanise wakwenza khonokho wasebanjwa kumbe kunjani njani kuyelapheka yini baba ngwenya
akuyelapheka ngoba yena lo muntu okwenzileyo uthile nguye kuphela ozakwelapha nakuya kubhadalisa kubhadalisa kusiya ngokuya
kodwa-ke nxa bekufaka khonokho asikuthi ngumuntu uyabe engathembi omunye wakhe kumbe vele lo siko kuyini khonokho
uyabe engamthembi kodwa kuvele okuthembeka kakukho anti uyakwazi ukuthi esindebeleni uyakwazi ukuthi hhayi lwana kazalwa ngubani wafakwa izandla futhi bamzalele bekuzalele ngumna wakhe bekuzalele ngumfo wabo esintini sakithi kakukho ubone lakho kuyabe kuthengile khona-ke obedinga
ye akusitshela ukuthi wena nxa ukuthi umuntu engakucela ethi ngwenya akuzama ukuthi kulungise khonokho nxa umuntu wangikhona sebanjwe ungakwenzani kukhona indlela yangikhona
hayi ngeke ngikulamule lokho ngoba ulanyelwa ngabanikazi bakho lapho esindebeleni hhayi ubone kwazi ukulamulela uyabe umuntu ofundiswe yibo amadonga khonani amadonga
ye siyabonga kakhulu-ke zulu kandaba besilobaba lapha namhlanje udavid mkhabenyana ngwenya inyanga enkulu uhlala khona ngale-ke kobulawayo sibonge kakhulu ngwenya ungadelelwa kusasa umuntu omdala hhayi-ke sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke belilami umthembo ozithembayo ugibs dube lalelani uhlelo oluzayo ngeviki ezayo lizabe lilo Ezra Jesus
Siyabonga Gibbs. Kuhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi Useni Sibanda.
Ngiyabingelela abalaleli kuleli viki ngiyathemba ukuba libe le viki elihle namhlanje ngifuna sikhangele ngodaba abantu abaningi ababa lamanhloni ukukhuluma ngakho kodwa kuyinto eqakathekileyo njalo eyenzakalayo ngifuna ukukhuluma ngokuya emacansini ukuthi kambe lolu daba lokuya emacansini lwadalwa ngubani siyananzelela ukuthi siyafundiswa ngakho abanye sesikhangele kulenjini siyafundiswa ngakho nxa sikhangele kumabonakude siyafundisa ngakho nxa silalela abanye abantu bekhuluma ngakho hhayi kanti lasesikolo kwaba kusiba khona ama-subject afundisa abantu ngakhonokho nje daba lolu esikhuluma ngalo le mfundi sizwisise okokuqala ukuba kambe ngubani owakwenzayo lokhu owakudalayo njalo wakudalelani singabala kuGenesis ichapter ka-2 ivesi ka-7 ivesi ka-7 ithi yona uNkulunkulu wadala umuntu wamenza waba ngumuntu ophilayo kambe uNkulunkulu kutho ukuthi edala u-Adamu wayemdalela ukuthi uzabe lokhu edala abanye abantu ebabumba kumbe kule ndlela kule nhloso ayefuna abantu bagcwale ngayo emhlabeni siyananzelela ukuthi waletha umuntu wesifazane kutwana uNkulunkulu wamthatha-ke ku-Adamu wabenza-ke baba ngobaba lomama abangabantu asebethatheni ngakho umtshado wokuqala wavelela kuyena uJehova siyananzelela ukuthi izwi lenkosi lapha lithi kuGenesis chapter 3 verse ka-24 ithi ngaleso sizathu umuntu ongubaba uzotshiya ubabakhe lomamakhe abe nyamanye lomngakhe ukuba nyamanye khonaphana lomngakhe kutho ukuthi ngenye indlela babesazana kumbe besiye emacansini ukuze kube labantwana siyabona ukuthi lokhu kwadalwa ngunkulunkulu akudalwanga ngabantu ngunkulunkulu owakudalayo ele nhloso yokuba kwenzakala njani ngakho kokuqala sinanzelela ukuthi lapho unkulunkulu ngiyowaletha unkosikazi u-Eve kuyo-Adamu wamdala u-Eve emletha kuyo-Adamu esingathi kumbe nxa sikhangele ngamehlo akathesi singathi kwaba lo mtshato kwaba lokuthandana Adamu wathi leli selili songamathambo amathambo ami sokuyinyama inyama yami sokulubhambo lwami esithi ngubani ngumama lo sokuzathwana ngumuntu ongumama u-Adamu lo-Eve bahamba emacansini bengabantu abaphakathi kwesivumelwano sokuthandana abazange baphunga ukwenza ngaphandle kokuthandana ngakho siyananzela ukuthi okokuqala uNkulunkulu kuye ecansini wakudala kungaphakathi komtshato kakwehlukanisanga lo mtshato
ngakho kwenzakala phakathi komtshato ngesizathu sani ngesizathu sokuba okokuqala kuyaqinisa umtshato kuyaqinisa uthando lwabantu into eyenzakala ebantwini abathandanayo akulomunye ozasala ezizwa ngani ubesetshenziswa kwenzelwa phakathi kothando okwesibili siyananzelela ukuthi kwenziwa ngabantu abalesivumelwane sokuthi bahlala bonke angathi balobudlelwane akuphongi ubuhamba nje siyemacansini lomuntu wonke kodwa umuntu othandana laye kuphakathi komtshato yindlela uNkulunkulu akudala ngayo abantu sebatshintsha sebekwenza kube ngokunye yikho kusiba lokulimala enhliziyweni kusiba lemikhuhlane kusiba lezinto eziningi ngoba sikususa ngendlela uNkulunkulu akudala ngayo okunye okuqakathekileyo ngifuna sibekwazi ukuthi uNkulunkulu wakwenzela ukwenzela ukuthi kube yindlela yokuba labantwana wayekwenzela ukuthi ubaba lomama bengahlangana kuyakwaniseka ukuthi-ke kube lani labantwana ngakho-ke kazange aphunge ukwenza ukuba sokuyinto nje abantu abangahamba nje bezenzela bezidlalela hhayi kwakusenza ukuthi indlela uNkulunkulu azaqhelisa ngazo isizwe azaqhelisa ngazo uluntu uNkulunkulu-ke siyananzelela ukuthi nguye-ke wadala linto kodwa abantu sebayixhwalisa sebekwenza ngendlela engayisizwe ngakho isikhuthazo sethu yilesi ukuba sinanzelele ukuba linto uNkulunkulu wayedalela ngaphakathi komtshato njengoba etshile elizwini lakhe njalo wayedala esenzela ukuthi abantu abathetheneyo babe lokuthandana kuqinisa imtshato njalo kube labantwana labantwana laba bazalwayo bezalwe phakathi kwezimuli kwakuyinhloso kaNkulunkulu leyo
akuyiphethe mfundisi
baba igama likajesu siletha wonke umuntu olaleleyo ukuba uNkulunkulu amuzokusiqondisa size ukuba sinanzelele ukuba yonke into wayidalayo wayidalela ukuthi ilethe inkazimulo kuwe ingalethi ihlazo ngakho siyathandaza ukuba izwi lakho esilikhulume namhlanje lilethe baba ukuba sizithobe enhliziyweni kodwa siphenduke sithole ukuxolelwa nguwe Jehova wena olomusa olokuxolela sithandazele izimuli ezikhona abatshadileyo abalaleleyo ukuza iqinisa umtshato nalapho kuba lamaphutha khona wena baba ngegama likajesu uzokubasiza amen
sibonge umfundisi Useni Spanda ngohlelo vuselela umoya kwezemidlalo uEzra Chisa Spanda uxoxa lo nompembe olodumo kwezenguqu uThabani Bhamala yena osethatha umhlalaphansi ngemva kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years ephethe lumdlalo
uBhamala utshaya impembe kokugcina ngesonto ephelele kumdlalo ophakathi kwe-Highlanders Leyard eBarberville Stadium owaphela ngotshikilo bhanqa 1-1 nanguyilandisa ngembali yakhe
14 April 1982 ngazalela ekhwekhwe khonapha ngafunda ekhwekhwe primary eChiedza primary ngaya kwa high school ngayemanunure ngasensiya ekhwekhwe poli ngafundela khona ize-accounting lezi but angisapractizanga asensenza kwe-physical education and sport ngenza i-degree lankhona ne-Zimbabwe Open University i-career le-refereeing le ngiqale ngo-1999 ngaintroduswa ngundoda othiwa ngu-Lawrence Msamila Bhamwe u-instructor wami wayethiwa ngu-Martin Chiluku
uThabane uthi lanxa esebeke phansi impembe ikhona indima asafuna ukuyidlala kwezenguqu
mina le bhora soze sithiyane like 17 years ngiqalisa ibhora leyikurefura up to now khathesi le 42 thiyana le bhora hayi amboni ngiyafunga enza i-transition from i-refereeing le ngisiya kwa-administration
simbuze ukuthi yiphi inkundla ayijabulelayo
i-Barberville Stadium each time ngingaphointwa ngale ngiyakwazi ukuthi hhayi sensiye-BF ngale ngiya emsebenzini kuhle kuhle abanye i-BF iyabahlupha because i-crowd leyana vele ukugcwala okwenza abantu lokhana kuya-intimidate abanye abale-experience yabona vele ukuthi hhayi lapho iyaqukha lapho even ama-players anzange ngithi ngathi le any player anjani ingani iyanihlupha a-a
njengabaphathi benguqu abaningi kanye labadlali uBhamala uthi laye ukhona umdlalo angake afa awukhohlwa
i-Highlanders vs Dynamos 2013 kwaphuma ama-red card ayi-2 uJawure from Dynamos lo JB Njabulo i-Dynamos yawina 1-0 nge-penalty sokusele 2 minutes ukuthi ibhola iphele umthulisi wawisu wagwenxa u-Ocean Mshuri phakathi kwe-box ngaphoyinte ebhoksini
Umdlalo wenguqu eZimbabwe ubikwa kule nkohlakalo yenzakalayo onompembe bathengwa ukuthi bancedise amanye amaqembu ukuthi anqobe. UBhamana uthi laye uyake akuzwe lokho.
Izinto vele ngizizwayo like zikhulunywa ama-supporters, ama-referee athengwa, but mina ngazihlangene lakho. I'm glad ukuthi ngizengafika last day vele ngingathini ngingahlangananga la.
Ngilithi ukuthiya umsebenzi kukaThabani sokuthiye isikhenxe kumdlalo wenguqu weZimbabwe ikakhulu okonompembe. Ngimele Studio 7, ikhamera mu-Ezra Jesus Banda.
The Voice of America, VOA.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu lenkayi Messengers. Liphethe ingoma yalo entsha ethi Pindele muva.
Bonani sizwe sakithi Mbingelele okhulumayo ngunqabo Thofo ngihamba nenkayi Messengers Band ngokuzalwa ekhaya ngibuya khona enkayi embuma esigabeni sakovoko
kuluma ngani kulingoma
besiqhuquzela kakhulukazi ukuthi sithi thina phindele emuva ngoba siyasinanzelele ukuthi abantu bakithi bayasuka emakhaya elizweni lakithi bayofuna umsebenzi umuntu aza kugele khona ngale kungananto anayo kungananto ayicabangayo engayazi deadline yakhe ukuthi ekhaya ngizohamba mhlaka bani.
Ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
kusiselizweni lase South Africa kodwa sizalwane zase Zimbabwe enkayi inumber zethu zithi +27 84 215 0878 balandele njalo besicela ukuthi besichase bakwazi ukuthenga umusic wethu online ku social media siyatholakala laphana ngqabuthovo wenkayi Messengers Band uyasithola ungakuyena kanjalo phinde futhi usifonele kulezi yani number uyawuthenga umculo wethu sisupporta lati sibala amandla ukuthi sikukhumbuze ukuthi sisebenza ukukhumbula ekhaya
woyindilo leibanga lebani yoni sinyana lihlobele yona
iqembu lenkayi Messengers lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo kololo gwana kwamatukandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.